kuzisebenzi zezimbabwe ikhefu elihlalikhulu nesizathu sokuthi izisebenzi zezimbabwe zibona nzima iholo ezilirholayo kade silingaphansi e-4 over 3 times and 4 over 3 times khani kade sibe $560 or equivalent kodwa balithwana zele bona abaholo ko-250 kusitho ukuthi ikhisimusi yebo eyokuthi siyabo ukuthi likhefu elikhona kodwa ukuthi abantu baphathisele bona sikwazi ukuthi ngithelemthile bathengelatengelaimboni lokhu lalokhu bathole ukuza okuhle abantwana bathole izigqoko ezinhle okhosazi bathenga lokhu lalokhani akusoze kwenzakala ezimbabwe kathesi ngoba izisebenzi zibona zisithi ngokunjalo-ke kuzulusizi khonokho kuyatshengisa ukuthi le bhonasinale kusiyanikwa kwezindawo inikwa kwezindawo zelinikwa i-RTS ingase-US yikho sithi thina uhulumende ngawo yafaka umthetho wokuthi izisebenzi zikhona ngiyezikulu kwenzela ukuthi abantu kungebe nalezi ukuthi baphile lezozindabo kalula hashi lokho abaphakathi kwakwalesi sikhathi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa eloba enkundleni yeTwitter uthi uyaziqhenya kakhulu ngokwenziwe nguhulumende wakhe lonyaka ukuthuthukisa impilo kaZulu. Likubonile yini lani njengezisebenzi kanti njalo ungathi umnyaka ka-2022 ubunjani kusebenzi nxa ungawuchaza?
Well, eqinisweni singananzela esesiyanamaqiniso ukuthi phela izisebenzi impilo yazo iyeyame kwezinye izinto. Ungangena esibhedlela kathesi uyananzela ukuthi ezibhedlela esiqhima ngazo akulabantu abagula abayizisebenzi abanye abalala phansi. Kulabantu abagula abayizisebenzi abanye abangatholi imithi yokuthi bayinathe noma ukuthi abanamali. So-ke eqinisweni ukuthi siyeza uhulumende sithi yena kubo umongamnaza ukuthi abantu bayathokoza. Aluba uyabuya kangene esibilela emalokishini abona okwenzakalayo aphile labantu amahola nje elilodwa abone abantu baphila nzima njani le qiniso lezosebenzisengasozasifani ngoba abantu bayadubeka abantu abaphatheka kahakuhle abantu abalamali abantwana sikhuluma kanje bakhona abantwana bezisebenzi abangafundiyo ngenxa yokuthi imali ayikhobaxosha ezikolo abantu baxosha ezindlini ngenxa yokuthi ezindlini abasewubhadaliswa manje ezidollars $60 per room ekhina uthola ubani sehlala ngalo abantwana behlala ngalo mama ehlala ngalo ezihlotsheni sport ngathi khonapho kulokuhle singathi thina uhulumene kawunanzeli mna kawunanzeli ukuthi lebasiyotrainingo abantu baphila nzima ezibhabho kathesi.
Umnyaka ka-2023 kuyini elikukhangeleleyo kuye?
Umnyaka ka-2023 sinoku sihamba ngengoma efana nayo bengesebenzi ukuthi okungaqeda ezimbabho yikuthi amazi izisebenza zihole i-US dollar zonke kwenzela ukuthi baphathiseke and kube le benchmark ngoba sekathesi ipovatatamem iku-$520 ye imali ebethi ikhangelele ukuthi kufanele iholwe izisebenzi ngo-2023 kusuyaphambili. Leso zincediswa futhi ngokuthi baphiwe i-housing banikwe izindlu uhulumende aphume ngesikimu sokuthi abantu bathole izindlu babe lezindlu zabo into esizikhangeleyo zenezo